siyabonga Chris Lomavela se lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu abakhula imali ukuthi bathenge izinto sekusithukuthi sokule deflation ibangela ukuthi izinto ziyazikhona ezinengi kodwa abantu bayabengela imali ukuthi bathenge ukuthi cash crisis ihluphe kakhulu njalo i-economy yethu ayisebenzi ngendlela okumele isebenze kahle.
Uhlangothi lwezimstats luthi intengo yempahla elizweni lokhe isehla kubangelwa ikwehla kwenani labathengi ngoba bengelamali. Odokotela bakwelemelika belapha abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo esibhedlela sempilo. Kwezemidlalo iqembu le-FC Platinum libuyelile esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela bakwelemelika baqhuba uhlelo lokwelapha abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo esibhedlela sempilo kobulawayo lapho abakhangelelwe ukuhlinza abantu abangamachumi amabili. Kubika unompumelelo moyo.
Umqondisi we-Operation of Hope uDokotela Jennifer Mora uthi kulequla labodokotela labongi abemelika labakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lumsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare. Lo nyaka bayaqala ukuqhuba lumsebenzi kobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuzohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisi we-Faith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela sempilo Central Hospital, uthi izolo bahlole abantu abangamachumi ayisikhombisa kodwa phakathi kwabo abangamachumi amabili yibo abazahlinzwa ngoba abezempilakahle abe-Operation of Hope bezaqhuba lumsebenzi okwensuku ezinhlanu kuphela kobulawayo.
Ama-doctors lawa labonesi laba babuye bevele America ngabantu abazinikeleyo abakadalwa akulaluthe esibanceda ngalo ukuthi singathi ama-patients kumele bebela lokhu babela lokhu balento zabo ezanileyo.
Unkosikazi Sibonyile Ncube osuka kwesiphepha eCholocho uthi umzukulu wakhe unkosi uThandile Ngwenya owazalwa elendebe lesilakalaka esidabukileyo ubemelele ukuhlinzwa lamhlanje ngoba isimo akuso senza ehluleke ukudla lokukhuluma.
Wayele cleft lip palate wa-operator ngo-2013, so lo nyaka ngo-2016 ngicela ukubana azovalwa phakathi kwezemuthi ekhulume esikolo. Amatichara bathi kabamuzo amabala awakhulumayo.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Nkandla osuka elokishini leNketha kobulawayo indodana yakhe u-Andiswa Nyoni olenyanga ezilithumi izelwe layo iyahlinzwa.
Ngambelethela khonapha empilo elecleftlesspalate kodwa hayi ukhulenge bathakulaluthiwe umhlupha kangako umhlupha phela nxa esi samdlalelanto ukuthi azeoperate sele-10 months.
Kuthi unkosikazi Opachi Kofa owemagwegwe kobulawayo olengane ebivela hlinzwa uSipho Mushanyiri oleminyaka elithumi lasithupha ubejabula okwamagama ethi laba bantu akazi ukuthi bamvelele ngapi ngoba ubengasoze afa enelisa indleko yokuthi ingane yakhe ihlinzwe.
Ngizalele khonapha empilo evele eclipted. So ngithe ngizala bathi bazamu-operate baphinda bathi umncane mbuyela after 6 months. So after 6 months anivange ngithanda ukubuya layo ngokubani mamami wayenjengosipho hlale njalo wakhule njalo up to now. Sase sibuya ngesande ekuseni wahle wa-admit.
Ingcwethi zezempilakahle zihlanganisa e-Operation of Hope zilenhlelo emazweni abalisa iZambia, Malawi, lamanye ase-Asia zigcile ekuhlinzeni indebe lezilakalaka kuphela njalo zizinikela ukwenza lomsebenzi kungelambadalo zizihlawulela indleko yokusuka emazweni azo okubiza inkulungwane ezedlula amachumi amahlanu amadola i-$50,000 kuhlanyene lemithi. Abalesi lakalaka esidabukileyo balakho ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lowuhitshwa yikudla. Udokotela Mora ubike ukuba ngesikhathi behlinza abantu bayafundisa njalo odokotela labongi beZimbabwe okuyiyo injongo kayise udokotela Joseph Glosson owaqala linhlanganiso. Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yeShapes leRotary Club bayancedisa kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ikhasi leFacebook leVOA Ndebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016.
Ngimncane ngikhulile manje akhore impemas kudala bakade bemvalela phandle
lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu wodwa lengxenye betshaya istayila samahala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola amalike amaningi uzothola umvuzo weradio yesola lethuba lokungena uhlelo lwewoza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale lengoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email kustudio7news.com loba kuwhatsapp ethi 0012024650318. Ngizaphinda njalo 0012024650318. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Uhlangothi lwezimstars luthi intengo yempahla elizweni lokhe isehla kubangelwa ikwehla kwenani labathengi ngoba bengelamali. Lolu hlangothi luthi isibonelo salokho sikhuphuke ngesilinganiso sokugodwa lengxenye i-1.6% ekhulwini ngenyanga kamabasa. Ngokusilela kwemisebenzi elizweni, iningi liyehluleka ukuthenga impahla ezitolo okubangela ukuthi impahla itholakale kodwa imali ibe lilihlo lentwala. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba kuchera yena othi ngempela kula mali elizweni.
Udaba olukhona lapha kukhanya njengani abantu abasela mali eyokuthi bathenge izinto sekusitsho ukuthi sokule deflation. Ibangelwa ngokuthi izinto ziyazikhona eziningi kodwa abantu bayabengenamali. So kukhanya njengani kengisa sifile ukuthi i-cash crisis sihluphe kakhulu njalo i-economy yethu ayisebenzi ngendlela okumele isebenze kahle.
Okokuthi khonoko akulayini ukuhle kwakhona esingathi ngama-benefits ngesilungu?
Angaba khona ukuthi intengo ingehla ukuthi into zithengwe zisuke kuma-shelf ngoba abathengisayo abafuna ukuthi babone izinto ziningi kuma-shelf. So ngenzakala sifile ukuthi intengo ingehla sifile ukuthi abantu bakwazi ukuthi benelise ukuthenga. Khathesi ngizothi ukuthi belungisa amanye ama-product ahambelana ne-economy ekhona khathesi. So engibona kwenzakala ukuthi intengo izehla bijana atsho kakhulu kuze abantu bakwazi ukuthi bathenge izinto ukuthi ziyahlale ezingahlali ema-shelf ngoba uyawazi ukuthi nxa uyi-supermarket nga-operator nge-concept leyane abayithi i-small profit quick return yokuthi bafuna ukuthi bathengise izinto eziningi basize ama-profit kuma-volumes abayabe bethengisile. So ngenzakala futhi ukuthi bengehlisa intengo ukuthi abantu bathenge kuze balungise owumi.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yabasakhulayo beZimbabwe eJoshua Mqabuko Youth Movement ithi iphakathi kohlelo lokuqoqa abatsha ukuze basebenzele ukuthola inkululeko kwezenotho. UBenedict Nhlapo uxoxa lomunye wababona ngokuqotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso kwele South Africa, umnumzana Canisius Nkala.
Inhlanganiso yeJoshua Mqabuko Youth Movement ibunjwe ngabatsha phansi kwenhlanganiso yeJoshua Nkomo Cultural Movement ngenjongo yokulondoloza lokugcwalisa izifiso uNkomo ayelazo ngeZimbabwe. Omunye wababona ngoqoqo kwenhlelo zalinhlanganiso elempandezayo kobulawayo eZimbabwe, umnumzana Canisius Nkala, uthi aluba izifiso zikaNkomo ngentsha eZimbabwe kazizange zilahlwe, aluba iZimbabwe lilizwe eliphumelele kakhulu.
Sibheke ku legacy yakhe uNkomo ikakhulu ezakhabatsha bangabi ngabazachaya abantu kodwa babe ngabazathi kusasa nabo bame belolutho ngoba phela ukuthengisa ilizwe kuvela endlaleni ikanti ukuze umuntu abe ngumthengisi uqala lanjiswa eselambile nxa umuntu engabuya lokudla umuntu elambile wenza maye sesidlu ngamsola.
UNkomo wayengafuni inja iqatshwe kodwa wayefuna kube yibo abaqatshi. Kungakho waduma ngutshela labo ababesithi bafuna imali esithi baphendulele lelibala libe ngulima.
Waye babona bengabantu abangazi ukube besebenzele umuntu kodwa abayibo abaza own ama means of production abazaba ngama entrepreneur abantu abayibona babe besenza izinto zenzakala. Sithi uthengisa inyawo zenkukhu sibe sesithi entrepreneur kodwa bebona kunguwo supply inyawo zenkukhu kulabo bantu ababezithengisa.
UNkala uthi kulahlwa kwephupho okamqabuko ayelalo ngentsha eZimbabwe yikho kwafaka ilizwe ebunzimeni elikibo okwamanje. Uthi yikho nje inhlanganiso yakhe isikhethe kusukuma iqoqe intsha ukuze bazitholele inkululeko kwezomnotho.
Sifuna thina i-youth ministry ingameli ibandla kodwa imele abatsha. Sifuna thina ama-SMEs, ama-small to medium enterprise companies angabi ngama offers only to certain parties but to all youths across.
Ngokutsho kukaNkala ukuze lokho kwenzakale kuzafuze kuphele umkhuba ukuthi ingatsha zikahulumende ezibheka abatsha zimele kuphela intsha yebandla elibusayo.
Uma celebrate uNkomo celebrate i-democracy esibuyile yenza kube lamaphathi amaningi okunjalo siya kugqugquzela ukuthi noma ukuliphi ibandla usegatsheni lwabatsha akube khona inhlelo nani elizinikeza libe lizofunda lixhumane nabanye ngoba lilodwa ngeke liyendawo uma singabambani singabatsha alikho kusasa kwalela leli lizwe.
UNkala uthi banxusa yonke intsha eZimbabwe ukuthi ibe ingxenye yalolu hlelo kungakhathalekile ukuthi ngiyaliphi ibandla lezombusazwe njengoba eyabo inhlanganiso ingathathi hlangothi kwezombusazwe.
Kukhona esikuhlelayo ukuthi abatsha bayofundiswa ngokuthi kanti masibheke ilizwe yini vele i-economy bangafundiswa ukuthi ayi-economy ngelihlo lomunye umuntu noma ngelihlo le-political party kodwa ngelihlo elithi mangaka amathuba esilawo esingawasebenzi ukuthi siphakame singabatsha.
Uthi kungekudala inhlanganiso yakhe iza kwethekelela indawo ezijeneyo zelizwe ifundisa abatsha ngezomnotho nokuphana amacebo ukuthi kwenziweni ukuze intsha ithole inkululeko kwezomnotho. Uthi inye kuphela inhloso yabo ukuthi umnotho weZimbabwe ube sezandleni zentsha yelizwe okuyiyo ephethe kusasa yelizwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwethe connection kusasa sikhangela umkhankaso oqhutshwa ngabanye ebulenjini beinternet okhuthaza uZulu ukuthi asukume alwele amalungelo akhe njalo asole umbuso weZANU PF. Umkhankaso lo uqhutshwa ikakhulu enkundleni yeTwitter phansi kwesihloko esithi This Flag. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungamile Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Omunye wabasakhulayo abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka umnumzana Nkosana Mazivisa uthi uyajabula kakhulu ngethuba leli njalo uthi ukhangelele ukuthola ulwazi oluza kwenza enelise ukuqhelisa ibhizimusi lakhe. UMazivisa ngusomabhizimusi wakoBulawayo olenkampani ethiwa yiSwadi njalo ungomunye wabontanga beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo ukuze eqhuba izifundo ezijiyeneyo kundaba zobukhokeli la kanye la kwezamabhizimusi. Uthi kunengi akhangelele ukukufunda phansi kwalo luhlelo.
Lithuba elingavama ngempilweni zethu njengabantu abathi. Abadala bathi ukuhamba kuzala induna. Iprogram le nje ngikhangele ukuthi ingangithuthukisa mina njengomuntu. Iphinde ithuthukise isigaba sakithi lelizwe kazi lakithi ngoba nxa sibhoda kwamanye amazwe sibona ukuthi kwenzakalani. Kusenza sibe lomvamvithi ukuthi silungisise ilizwe lethu njengabantu abatsha kwezomkhonomi lalapha esisebenza khona ukubana kathi singancedisana njani ukubana iZimbabwe ithuthuke. So ithuba kule Mandela Washington Fellowship lithuba elihle kakhulu ukubana ngaliyaqhubeka kakhulu lidingo abanye ontanga bangene phakathi sixhasane lamanye amazwe.
Yenzani kahle kahle inkampani yakho?
Iswati, the Taste of India, yikampani yenza ama biscuits, yenza lama chips esithi thina ngama pastry chips, iphindi yenze lama chips esithi thina ngama potato crispy. Ama chips la nxa siwenza so wenza local koBulawayo, siwa package siwa distribute kuma shops njengabo Wardens lai labo Chopis. Sakunenzela kakhulu kubana ilizwekazi lakithi eZimbabwe kalisela production njengendlela yayisenzakala kudala. Sesirelya kakhulu kuma imports, sesimporta kakhulu. Sasikunenzela ukuthi kuhle ukubana sivuselele industry. So iSwadi inelele iindustry. Iba ilithi Swadi libala elamandiya elithi ukuthi tasty or delicious. Li-complimente esithi thina ngamazwi abontanga nxa besithi I'm swagging besithi ukuthi ngithenile ngimuhle. So iSwadi loswegi uhamba ndawonye kuthinta ontanga obayibo esithi thina ngama-main customers ethu.
Siyazi amabhizimusi amaningi ayasadalala elizweni amanye amaningi sevalile koBulawayo linalenelisa njani?
Okwenza iSwadi iqhubeke isiya phambili yindlela esimaneja ngayo izinto. Okokuqala lizananzela ukubana i-target market yethu ama-customers ethu ngabantu abatsha. So sifinyelela bona direct phansi kuze bazwisise ukuthi iSwadi ithoni njalo ukuthenga ama-product eSwadi kulomutho bani empilweni zabo. Uphinde othinte indaba yokubana amanye ama-companies asadalala kunzima ngoba ama-cost of productions are very high. Ukuproduce esithi na ikuphika lezo zinto kuyadura. Sasesinanzelela ukubana kunamanye ama-products esingawayenza angakhava indleko zama-products anzima esithi thina kuthiwa yi-matrix strategy. Ama-products adurayo akhava ngama-products achiphileyo. Njalo okunye ekwenza iSwadi iphumelele iqhubeke isiya phambili ukubana i-marketing strategy yethu ithiyene lamanye abantu.
Umnumzana Nkosana Mazivisa ngusomabhizimusi wakoBulawayo njalo ungomunye wabontanga beZimbabwe abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kustudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokwehla kwentengo yempahla eZimbabwe kubangelwa ikwehla kwenani labathengi ngoba bengelamali. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umongameli Danilo Medina wakwele Dominican Republic ukhangelelwe ukunqoba kukhetho oluqhutshwe izolo okuzamupha ithuba lokubusa okwehlandla lesibili. Impumela yalolu khetho iqale ukuphuma emadabuka kusa lamhlanje njalo iveza ukuthi uMedina uyakhokhela ngamavoti enqoba isinothi sakulelo lizwe ancintisana laso umnumzana Louis Abinadam. Uzulu wemazweni asathuthukayo emhlabeni jikelele nguye ozabhekana lobunzima obukhulu bokungani kuhle kwezulu kumbe ukuna kwalo kwedlulise amalawulo kubangelwa ukuguquka komkhathi. Lokho kuphume embikweni wenhlanganiso ye Christian Aid lamhlanje. Uhulumende weZimbabwe sesungule uhlelo lokucubungula udubo lwabesifazana abafa ngesikhathi bekhipha izisu. Kubika uNothando Spanda.
Lihlelisiso yenziwa ezigabeni zonke zelizwe, lugatsha lwezempilakahle, luphathisana lohlelo lwe-University of Zimbabwe and University of California San Francisco Collaborative Research Program ngenhloso yokudingisisa inani labesifazana elikhipha izisu eliza ezibhedlela ukuzokwelashwa ngemva, indleko, inani labafayo, lelizithwala lingajonganga. UNkosazana Qondile Dube osebenza labesifazana abadlwanguliweyo uthi lolu phenyo luqakathekile ngoba baningi abesifazana abafa bezama ukukhipha isisu lendleko yokwelapha labo abasinda ekundlela zokwenza lokhu okungaphandle komthetho.
Iministri yona ngokwayo, since umuntu kumbe yaberetshiwe or elokunye kumbe incest ethatha isikhathi ukuthi aza abhothe kuze kufike isikhathi sokuthi khona maybe kuyabe ungasikho sefo ukuthi agcine se-abhotha okungalimazi umntwana la.
UMadube uqhubeke ethi uhulumende kumele ananzelele ukuthi lapho wesifazana ethatha isinqumo lesi esibeka impilo yakhe engozini kutsho ukuthi kuyabe kulezi zathu ezimqoka ezenza athathe leli nyathelo.
Ukwenza i-abortion ibe legal, it's one thing appropriate because baningi abantu abangagcina abantwana abangakwanisi ukuba support ngoba umntwana kuqakathekile ukuthi lapho ekhula umnike everything I need. So nxa if you think you have all the reasons to say mina ngikho capable ukuthi ngigcine umntwana and lo ngiyabe ngila at that time, kuright ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza uku-abort.
UNkosikazi Prisca Spindi, osebenza kwezempilakahle, uthi lolu ludubo oludinga ukuxwayisiswa ngoba asemaningi amantombazana akhupha izisu eZimbabwe ngenxa yokuswela ulwazi ngokuvikela ukuzithwala engakazimiseli.
EZimbabwe kulohlupho sibili lwabantwana between 13 to say 18 years ababe abortion. Ikakhulu ngibona ngani abantwana laba balohlupho ngenxa yokuthi bahlala khatshana especially emakhaya kumbe singathi endaweni lezi ezirisekliweyo ungananzelela eziningi zakhona zilama clinics. Ukuthi abantwana laba bathole imfundiso kuba nzima.
Wengeze ethi kugcina kudalela uhulumende indleko enkulu ekwelapheni abesifazana abakhiphe izisu.
Ndabazali esikhathini esiningi bakhangela umntwana lo esegula sebezama ukuhambisa esibhedlela esikhathini esiningi kuyabe sokungasasizi ngoba abantwana abanjalo bafika besifa. Kumbe nxa engazange afa umntwana nalowo ofike wasizakala kwesinye isikhathi inzalo ihle ivaleke khonapho ukuthi even esefuna eseyendile kumbe later on in life esefuna ukuthi asizakale uyabe engasakwanisi ukuthi abela abantwana.
osakhulayo unkosazana Runyararo Makhombe uthi lapho kusenziwa lolo phenyo kumele kukhulunyiswane labasakhulayo abayibo abalenani eliphezulu elizithola likulolo dubo.
Umuntu angakwazi ukuthi ama-contraceptives angawasebenzisa like ama-condoms or ama-morning after or ama-family planning pills nxa ngelakho khonokho and then mistakenly ebesezithwala. Definitely umuntu angkhona abengakabi redi esingabantwana abakabi redi ukuthi bestatha ama-families abo and maybe they just want to have sex just for fun.
Lanxa kunjalo bakhona abangavumelani lesenzo sokukhipha isisu abathi lokhu kufana nje lokubulala abafana lesakhamuzi unkosikazi Felicity Moyo.
I-abortion ayikho right, kumele siyekele umthetho onjalo because kuyabe kubulala umphefumu lo muntu uyabungela cala vele ayilungelanga umuntu wesifazane ngoba uyakwanisa ukuthi afe during the process.
Lokhu kusekelwe ngokholo lwesiKristu uReverend Hussein Sibanda othi owesifazane kumele abe lakho ukukhupha isisu lapho impilo yakhe isengozini kuphela hhayi ngenxa yokudlwangulwa ngoba usane lufana laye alula cala okudingakalayo yikuthi athole akhulumisana labo bemnika isibindi umntwana angabulawa kuthi lalapho esebelethile uhulumende aphathise ekukhuliseni leyo ngane.
Loba isenzo esiyabe silethele umntwana singasithandi kodwa umntwana lo ngumuntu okumele athande odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngakho akumelanga akhitshwe.
Umthetho we-Termination of Pregnancy Act uvumela ukukhitshwa kwesisu nxa sibe khona ngenxa yokudlwangulwa kwesifazana emithiswe yisihlobo segazi nxa sifaka impilo yakhe engozini kumbe nxa usane oluzazalwa lugogeke okokuthi aluzukuphila impilo ekhwabithekayo. Okwakhathesi kulabesifazana abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 elibulawa yikukhipha isisu kuthi phose ikhulu lenkulungwane i-80,000 likhupha okungekho emthethweni ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo iqembu le-FC Platinum libuyelile esiqongweni sengalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela sonto. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-FC Platinum liphindele phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba ele-Dynamos nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni ye-Rufaro ngesonto. Ekupheleni komdlalo kube lobudlwangudlwangu amapholisa eselwisana labalandeli beqembu le-Dynamos bona abakade becula betshengisela ukungathokozi kwabo ngokwenzakala kuleli qembu lona elihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo elitshumi lesithupha ngemva kwemidlalo eyisithupha. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu le-Islanders lona elinqobe lengezi Platinum nge-4-1 njalo elile miklomelo elitshumi lantathu. Ngemva kweboso kule qembu le-Cape United lona elitshawe nge-2-1 ngele-Haumain ngomgqibelo njalo lile miklomelo elitshumi lantathu kodwa lingaphansi kweqembu le-Islanders ngoba lihlohleka lutshwane. Kundawo yesine kule qembu le-Haumain lona elile miklomelo elitshumi lanye okulinani lamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo athe le-ZPC Kariba kanye lele-Triangle. Iqembu le-ZPC Kariba linqobele Mutare City nge-2-0 ngomgqibelo kuthi ele-Triangle litshayele Chicken Inn ngolwesihlanu. Iqembu le-Harare City lihlezi kwindawo yesikhombisa njalo ngelinye lamaqembu ayisithupha ele miklomelo eyisikhombisa abalisa ele-Chicken Inn ele-Bulawayo City elengezi Platinum ele-Cholocho kanye lele-Wange. Abafana be-Harare City batshawe nge-1 kanyanga be-Cholocho kuthi abe-Bulawayo City babe ngujikelo bhanqa 1-1 labe-Chapungu. Ukapteni weqembu le-Bulawayo City uXolisani Moyo uveze ukudana ngokwehluleka kwabo ukunqoba bedlala besekhaya. Kundawo yesine usuka ngaphansi kwengalane kuleqembu leMutare City Rovers lona elilemiklomelo yisithupha. Ngaphansi kweqembu leMutare City kulamaqembu athi leChapungu kanye leDynamos bona elemiklomelo emihlanu ngalinye. Emsileni wengalane yemiklomelo kuleqembu leBotha Strikers lona elingakabi ngitsho lowodwa umklomelo njalo linqotshwe nge-1 kanyanga le-1 ngesonto edluleyo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo lila.